Kuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngizela siyakhuluma ukuthi kumele amsizi ama-reforms lana ayenzakale kodwa ungakhangeli isikhathi sangukhona ukuthi ngisiyela yini. Kesinye siyakumisa isizwe sivumelane nini ukuthi ama-reforms lawa kayenzakale.
Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network sixwayise ugatsha lwezokhetho ukuthi luqedise uhlelo lokukhetha inkampani ezathengisela ilizwe imitshina yama-biometric voter registration ngokuphangisa.
Ngibona uhlelo lolu luyisizo olumangalisayo kakhulu kumphakathi wethu. Kwesinye isikhathi ama-services afinyelela abantu ku-community, but namhlanje ngiyabonga ukuthi kwenzakale lapha exactly in the community where people are affected, abayibo abadinga usizo olumangalisayo ngoba abanye they are infected but they don't know.
Ugatsha lwezempilakahle solusungule uhlelo lokuqhelisa ukuhlolwa kwabantu igciwane lengculaza kusukela lonyaka kusiya ku-2020. Kuwoza Friday silomhlabeleli uMartin Sibanda oweqembu lendolwane Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network sixwayise ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ukuthi iqedise uhlelo lokukhetha inkampani ezathengisela ilizwe imitshina yama-biometric voter registration ngokuphangisa ukuze iqalise ukubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Embikweni wethu lenamuhla, inhlanganiso le ithe njalo iZimbabwe Elections Electoral Commission kumele iphume lohlelo lokhetho olucacileyo yazise uZulu ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini. IZEC yayithe izaqalisa ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota ngenyanga edluleyo. UMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, uNkosikazi Rita Ndlovu uthi bayavumelana lenkuthazo yeZesni.
Izeki vele yebo ngokwaba i-independent body kodwa kungayisiki khona lokho ngoba yonke into abayenzayo imele ihulumende ibe phakathi kwayo. So thina njengebandla siyakwazi ukuthi vele izazele indlela yokuriga. Uzafica ukuthi thina siyabe singemuva izane vele yona isiphambili ngokuriga kudala. So yonke into eyenziwa izeki yenziwa iyabe ingakomo nesenziwa izane. Ngoba ungakhangela ithekutheli inyanga ezingako ukuthi kuthiwe kuvotiwe bese kungazwakali kungacacile ukuthi vele kwenzani okutshengisela ukuthi vele indlela yokuthi vele bafuna ukwenza ukuthi kwenze isiphangephange yephula iy'nhliziyo zabantu abantu becele bengasenasikhathi sikuyarejisti kuvota.
Iyona inkampani ezathengisela ele Zimbabwe imitshina yama-biometric voter registration le lingaba lesazela yini ukuthi iZEC izakwazisa umphakathi nini ukuthi isikhethe iphi inkampani?
Hayi vela seze sibe kwazi ngoba yonke into yabo yinasikeleti ngoba bangayiletha kathesi bayakwazi ukuthi abantu bazasula abantu baqalise ukukhuluma so bazaletha ngesikhathi vele sokungasela sikhathi sokuthi vele lihlole. Kukho ngithithi mina banokudlekana lohulumeni ngoba ungakhangeli ungalaleli inkulumo ezikhulunywayo bakhuluma ukuthi vele bayawina i-election njalo kabalanto izalo phefayilanto eyenza ingalayo zize phakathi kwayo. Ungabona into beyivuma bayivuma bekwazi ukuthi already vele sebehle bariga bona kuqala.
Udaba lokuguqulwa kwendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo ke udaba lwama-electoral reforms limi ngaphi kulolu daba?
Vela siyakhuluma ukuthi kumele amazi ama-reforms lana ayenzakale kodwa uyakhangela isikhathi sakhona uyakhangela isikhathi sangikhona ukuthi ngisiyela nini sesiye siyaku-infaisize sivumelane nini ukuthi ama-reforms lawa kayenzakale siyaku-infaisize sivele kungalanto eyenzakeleyo.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle lokondliwa kwabantwana solusungule uhlelo lokuqhelisa ukuhlolwa kwabantu igciwane lengculaza kusukela lonyaka kusiya kumnyaka ka-2020 phansi kwesihloko esithi ukuvala impompi yokuthelelana igciwane ekhuthaza uzulu ukuthi ayehlolwa igciwane kobulawayo ekliniki yenketha. Kuvika unompumelelo moyo.
Uhlelo lolu lukhangelele ukubiza amadola akwelemelika ayizigidi ezilikhulu lantathu, $103 million, ngemizamo yokwehlisa inani labantu ababamba umkhuhlane wengculaza. Phansi kohlelo lolu abantu bazabe behlolwa kumbe bezihlola igazi ukuba lilegcikwane na kumbe hatshi, kuthi abatholakala belalo bazaphiwa amaphilisi okulehlisa emzimbeni. Abayabe bengafunyanwanga belalo labo bazaphiwa amaphilisi okuzivikela. Ophila legcikwane lengculaza unkosikazi Siza Lobuhle Ncube uthe uhlelo lolu lulosizo olumangalisayo njalo luzafinyelela ebantwini bonke ngoba abanye balegcikwane kodwa abazi ngoba bengafinyeleli ezibhedlela.
Ngibona uhlelo lolu lungisizo olumangalisayo kakhulu kumphakathi wethu. Kwesinye isikhathi ama-services afinyelela abantu ku-community but namhlanje ngiyabonga ukuthi kwenzakale lapha exactly in the community where people are affected, abayibo abadinga usizo olumangalisayo ngoba abanye they are infected but they don't know. So I think uhlelo lolu luzasiphathisa kakhulu njengacommunity.
Unduna Gandanzara engumnumzana Thafuma Bernard Nyathi osuka eRusape uthe luhlelo oluhle ngoba abakhanyelelanga ukulahlekelwa ngabantu. Uthi wonke umuntu kahambe ayehlolwa njalo lenkokheli zomdabu ilizwe lonke ziphatheke kilo ukuze ilizwe libe lesizwe esilempilo enhle.
Ubuhlelo lolu luyanceda ngoba sikhangelele ukuthi even abantwana abazazalwa sizazalwa abantwana abangenagciwane. So mina ngikhuthaza izinduna zonke izinduna jikelele ukuthi azikhuthaze abantu endaweni zabo ukuthi abantu kabatheste.
Udokotela Edwin Spanda okhokhela uhlelo lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo uthe balamaklinika alithumi lasificamunwemunye lesibhedlela esisodwa sofuba. Uthi njalo bapha amaphilisi okwehlisa igcikwane kubantu abafika 48,000 noma nje abanye besifa. Ethi uhlelo lolu luze ngesikhathi esiqakathekileyo kwezempilakahle.
Sizathola iziqondiso mhlawumbe ngithi indlela yokutesta yokuhlola abantu igazi sithole ukuthi abale HIV ngobani, abale gciwane njene, labo abatholakeleyo sibafaka njani emaphilizini ama-ARVs acindezela igciwane.
Umqondisi we-National AIDS Council unkosikazi Senatra Nyathi uthe ubulawayo utholisa abantu abadlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu amaphilisi okwehlisa igciwane lengculaza emzimbeni njalo imuli kumele ziyehlolwa igciwane ukuze behlale besazi isimo sabo njalo abantu bengesabi.
Uhlelo lwanamhlanje luhle kakhulu for Bulawayo, luhle kakhulu for i-community yethu yenketha ngoba luyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ebekwazi i-status sakhe. Sonke sihambe as families, as couples, abantwana abancane sibekwazi i-status sethu kuze siqede umkhuhlane we-HIV. So siyakhuthaza ukuthi lawa negative abaphile be-negative, lawa wa-positive ababuye bezothola amaphilisi.
Intambo wakobulawayo uSandi Nomthandazo Moyo uthe lolu hlelo luhle njalo uyajabula ukuba lolu hlelo lusungulwe kobulawayo. Uthi abantu abaphatheke ehlelweni lwabo ukuze baphathiseke empilweni.
We recognized as Bulawayo that we can be a center for national programs. Sometimes akukho lula ukuthi thina sibe phakathi kwama programs a national. But namhlanje bavumile ukuthi iBulawayo ilayo I control over imikhuhlane eminye and babuyile lapho kuzovula I national program ku enketa for that matter, not even a dropping enketa, but engikusolayo kuphela ukuthi enketa khona apho abantu bangkhona bahleze ezindlini abatshelwana. Ake siyekeleni ukwenza into siorganize ukuthi le malini ekuya nathi ti abantu abangaki.
Uhlelo lolu alukhethi ukuthi umuntu uleminyaka emingaki, wonke umuntu uyakhuthazwa ukuba azi isimo segazi lakhe ukuze ukumemetheka kwegcikwane kuphele, njalo labo abalalo batholiswe amaphilisi ukuze baphile. Abaphila legcikwane lengculaza bathe bayabonga uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ngokubatholisa imithi ngesikhathi, bakhuthaza abezempilakahle ukuba labo bangasaleli kulolu hlelo labo abangene. Ucwaningo lweZimbabwe Population Based HIV Impact Assessment izimfia ithi iBulawayo ilabantu abalithumi lasificwaminemibili ekhulwini abanegcikwane lengculaza, kuthi iZimbabwe ilabantu abalithumi lane ekhulwini abalengculaza. Bekungabizwa ozwayo enketa clinic lamhlanje lapho abantu bathokoziswe ngamaqembu ahlukeneyo abalisa iiyasa, ibambelela, ikhaya arts leziboshwa ezileqembu abalibiza ukuthi izethekeli, bonke bekhuluma njalo befundisa ngegcikwane lengculaza. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje abesikhwama semelika esokuphathisa abalegciwane le-HIV ufuba leminye emkhuhlane ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iphepha vathi uZulu osembukisweni weHarare, vaphe uZulu osembukisweni weHarare International Festival of the Arts ithuba lokuhlola limikhuhlane phansi kwendikimba ethi Start Free, Stay Free, AIDS Free. Kuvika uMavis Gama.
UZulu beli baswa ngendlela ezehlukeneyo ukubalisa ingoma lemidlalo yamadrama. Umeli wakwele melika kuleli uambassador Harry Thomas Jr. uthi benze lokhu ukujabulisa uZulu kungekho nhlawulo. Ngasikhathi sinye etholisa imfundiso kweziphathelene legciwane le-HIV kanye lengculaza.
Because despite our tremendous success in reducing HIV positive
lanxa kube lokwehla kwesilinganiso sabatholakala beligcikwane sisuka kwesingamachumi amabili lanhlanu saya kwesiphansi kwechumi lanhlanu.
Osebenza ekuhlangothi lokukhulumisana loZulu emahofisini omeli wakwelemelika kuleli umnumzana Sizane Mandandaweza ulandisa ngokubafuqileyo ukuqhuba lombukiso kungelambadalo.
Into eyenze i-embassy yemelika support into lezi ezenzakala lapha ukuthi sebe lokudlelana okuhle le Ministry of Health government yeZimbabwe besupporta imisebenzi yokuvikelela i-HIV prevention eZimbabwe.
Uweza ulandisa njalo phezu kwenhlanganiso abasebenzelana lazo ezize ukuzabukisa kule ndawo emgwaqweni uFirst Street eHarare owenziwa ngabesikhwama sePEPFAR.
So lapha besibona ama partners ePEPFAR amanengi angaba ngabeCPAP athi labanye PSI betshengiselela imisebenzi yabo njalo betesta abantu.
Abasebenzisana labesikhwama sePEPFAR abeZimbabwe Association of Church Related Hospitals iZAC bazile labo ukuzabukisa bekundawo esemgwaqweni uFirst Street. Isiphathamandla sohlangothi olubona ngezokuhlelwa kwenhlelo kule nhlanganiso yeZAC unkosikazi Anna Rufu ulandisa ngendlela uZulu ebemukela ngayo umbukiso wabo.
Baye bantu bebuya lapha balemfuzo eminingi ispecial yama-tipeco nezikapolo njengabantu bangibona abanengesizwe bangibona kathi bayathiwo abala abasapoti ukuthi bashare information abanye abanegative.
Bebe kona la benhlanganiso epatheke kwezokutholisa uzulu ulwazi losizo kwezokulondoloza imuli lendlela zokuzivikela kugciwane abe Population Services International. Kesizwe unkosikazi Ruth Mahere laye osebenza kunhlanganiso ye PSI.
Madodhi abatshela ngovasetoni and ama-inquiries amaningi. Siyabona futhi omama bayabuya kakhulu. I think namhla siyenze lama-bookings e-bilateral to bilateralization ang-3, ang-2 or 3.
Umbukiso we-Haifa owalonyaka uqale ngolwesibili njalo uzaphela ngesonto. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ingu-Mavis Gama.
Live Talk namhla sixoxa ngamazwi kaMongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo ilizwe elithuduke ukwedlula wonke amazwe ezwekazi le-Africa ngaphandle nje kweSouth Africa. Kambe livumelana lamazwi lana? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abafazi ababili kade besithiye ngamabhomba emzimbeni badubulela wamabhomba babulala abantu abahlanu esigabeni seBono State kwele Nigeria. Isotsha leMelika elogatsha oludenjiweyo olwe Navy Seal lidutshulwe lafa kwele Somalia lisibangela kuqala ukubulawa kulelo lizwe selokhu iMelika yaqala umkhankaso othiwa iBlack Lockdown ngomnyaka ka-1993. Umsakazo weVoice of America ngolwesithathu ube lomhlangano weTown Hall ekolishini leGeorge Washington University lapho ingcwethi kwezemfundo ezivela emakolishini achiyeneyo akhonapha eMelika ezethule khona indlela okumele zilandelwe ngabantu abadabuka kwamanye amazwe abalesifiso sokufunda kwele Melika. UMike Wobe weStudio 7 uyalandisa.
Ingcwethi zemfundo ziphathe indaba ezichiyeneyo ezigoqela ezimayelana ngendlela zokudinga usizo lwembadalo yezifundo, ukwehlukana kwamasiko, i-cultural shock ngesilungu, lokuthi umuntu angakhetha njani ikholeji elingamsiza emfundweni zakhe. Umnumzana Sam Brown obemele ikholeji le-Brigham Young University kulumbuthano uphathe udaba olumayelana lombuzo othanda ukubuzwa ngabantu abaningi abalesifiso sokufunda kwele Melika olokudinga usizo olwezimali zomfundo.
Financial aid typically refers more to...
Ithuba likhona lokuthi abafundi abadabuka phesheya bathole usizo lwemali yemfundo. Kuya ngokuthi ulesifiso sokufunda ngaphi njalo ukuthi uzabe ufundani. Umzekeliso yokuthi laba abalesifiso sokufunda ngezenotho lokuthiwa yi-accounting, ithuba likhona lokuthi uhlangothi lwekholeji olukhangelane lakho lokhu luvezele izifundi ezingakwenza ukuthi zithole imali yemfundo eziyidingayo. Lamakampani achiyeneyo anika imali izifundi ngesikhathi nxa beyidinga, kodwa kumele bayibise le nxa sebeqedile izifundo zabo.
Enye njalo into ephathwe kumbuthano lo lubandlululo kubantu abadabukela kwamanye amazwe ngabakwamanye amazwe. Umnumzana Raj Bhagava ofundisa ekolleji le-Stanford University ngase-California yena uthi kubaluleke kakhulu ukuthi umfundi angaqala ukubona ngani kulo bandlululo ekolleji lapho afunda khona. Kume aphangise azise iziphathamandla ze-college zihle zenze konke okusemandleni nazo ukulungisisa lolu daba.
Nxa sikhuluma ngobandlululo kumele kubekwe sobala okumele isifundi sibekwazi, ikakhulu nxa sona sibandlulula. Ngolwazi lwami amakoleji amaningi athatha izifundi ezivela endaweni ezijeneyo.
Unkosikazi Karen Papon, laye oyingcwethi kwezemfundo, uphathe indaba zomthetho esithi abadabuka kwamanye amazwe kumele baziphathe njani kwele Melika ukuze bengaphula umthetho welizwe njalo balandele isivumelwano sokufunda kwele Melika ngokusemthethweni.
Ngombono wami, kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi abadabuka kwamanye amazwe babambisane lengcwethi ukuze bafunde ngemithetho yeMelika. Ingcwethi kumele zibafundise izinto ezibalulekile ezifana lokuthi i-visa yesifundi iyamvumela na ukusebenza kule Melika, njalo lokuthi isifundi silamathuba anjani okusebenza kuleli lizwe. Kumele babekwazi ukuthi akumelanga bashiye izifundo zabo mahlayana nje.
UPapon uphinde waphatha udaba olumayelana ngokubaluleka okwesikhathi sokwazi ikholishi ese-orientation okumele kwenziwe ngabafundi abadabukela phesheya.
Ngombono wami, luhlelo olubalulekile kakhulu ekholishini lethu olokuxoxisana labafundi abadabuka phesheya olwe-orientation. Kuhlelo lolu sibafundisa ukuthi bangaphatha njani imali yabo, okune njalo sibafundisa ukuthi benze njani ezifundweni zabo eMelika lokuthi bangathola njani imisebenzi yezifundo eyama-internships. Sibafundisa lokuthi badinge njani imisebenzi nxa sebeqedile izifundo zabo.
Ingcwethi zonke ebezikhona embuthwaneni lo zivumelane lemibono yabantu abafana lommeli weMelika eZimbabwe u-Ambassador Harry Thomas othi abafundi abadabuka phesheya bayasebenza kahle ukuthuthukisa umphakathini lenotho yelizwe. Ingcwethi lezi zithi amakholishini wonke kweleMelika ayathakazela abafundi abadabuka kwamanye amazwe. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Hobe.
Woza Friday lamhlanje akubizwa ozwayo kusasa kobulawayo lapho iqembe likholo iqembo lomdumo werumba elendolwane Super Sounds elizaba likhuza khona awuzweke lisethula idlalatela lo elitsha. UJoseph Njanji uxoxelo lomkhokheli waleli qembo uMartin Spanda.
Zonke izindlela ziqonda endaweni yebulawayo amphitheatre kusasa ntambama lapho uMartin Spanda, the big boss, kanye leqembu lakhe lendolwane Super Sounds amajongosi abazabe bephakulela khona abalandeli bomculo wabo idlalade elitsha elilegama elithiwa Konke Sizokulungisa. Isikhulumeli saleli qembu uThandazani Ncube ukhuthaze abathanda umculo wabo ukuba baze ngobuningi ukuze bengaphuthelwa ikudla kwamehlo.
Siyazi ukuthi lonje mhlaka 39 ezofiyeta lokugcwele phambi ezinethemba lokuthi koBulawayo
abanye abaculi abakhangelelwe ukutshaya kusasa ngabagoqela uZinjazi Yamluma, uMadlela Sikhobokhobo kanye loClement Magwaza. Sekule minyaka emihlanu uMartin Spanda leqembu lakhe lendolwane Super Sounds bagcina ukuphakulela uZulu ingoma ezintsha, njalo bagcina ngedlalade elithiwa Bakhuzeni. Leli dlalade elithiwa Konke Sizokulungisa lile ngoma eziyisikhombisa, njalo yesikhombisa kuphekwe kakutsha ingoma ethiwa Bakhuzeni, njalo lokhu kwenziwe ngemva kokuba leli dlalade litholakale ezitaladeni bona bengakalithuli okusemthethweni. Studio 7 ngokubulawayo nguJoseph Njanji.
Indolwane Super Sounds angazi ukuthi usebesiya ngaphike ngomculo wabo lapha ingoma isanda kuyizwa leyi ngiyaqala ukuyizwa ise kudlala delicha bakhanya sebefuna uhamba ngolunye unyawo ikakhulu kungoma leyi kodwa zikhona ezinye ezinandi engizwileyo esiqale ngayo ikakhulu ethi konke siza kulungisa Zalidlalela yona ke leyo ngoma kumalanga azayo kodwa sigqibe uhlelo ngohamba lapho sikhuluma ngendolwane yamampela
manje sebesebona abantu bendawo njengoba manje kubo makahambe hamba 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 wena bayombona phambili Amba, 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 kuluba, bayo bona banameto. Oh, mungulu mile mauko na mtunayo, anga guto na gabi nengaba nawe. Oh, mungulu mile mauko nenda yunayo, anga ito na gabi nengaba nawe.
Ndolwane Super Sounds kusasa ngoBulawayo uMartini hamba ke leqembu lakhe lapha bazakwethula khona idlalate labo elitsha njengokutsho kwami sizalidlalela ingoma yendolwane entsha ukonke siza kulungisa ngiyayithanda kakhulu leyo ngoma njona ngiyilalele ma ngisiza emsebenzini emoteni ngiyilalele la ntamba maze ngibuyela nakwami hayi ke kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamelinkomo matukanduna vafupatila azibe hope makamo enzimu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.